Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla 31 Mpalakazi 2023 ngokhipsi dobe. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kanye lentuthuko eZimbabwe ngesikhathi uZulu elungiselela umnyaka omutsha.
Bangena emfuleni bahamba isibanganyana silokhu esibhekile. Umfula wawulamanzi amaningi. Bangena bahamba bacwila kabili bangabi lokubuyela emuva.
Sebengcwatshiwe abafana ababili abafele emfuleni usemogwe bezama kuyadinga umsebenzi kwele Botswana.
Into edingakalayo ukuthi kuhlonitshwe i-constitution yeZimbabwe. I-constitution abantu abaningi abayifelayo ngesikhathi sempi. Abantu beZimbabwe bayizuza ngendlela ebuhlungu kakhulu.
Ingcwethi kwezamalungelo oluntu zithi inkokheli yakweleZimbabwe kumele ilandele isekelo sombuso welizwe sonke isikhathi. Zalethulela ezabatsha lezokhululo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kanye lentuthuko eZimbabwe ngesikhathi uZulu elungiselela umnyaka omutsha. Umnangagwa wethule umbiko lo kobulawayo enkonzweni yokukhulekela ilizwe. Inkonzo le ingenwe ngabantu abathiyeneyo abathe bafisa ukuba kube lokuthula eZimbabwe kusukela ngosuku lwakuqala kusasa lomnyaka ka-2024. Kusenzakala lokhu amazwe afana lele Japan, China lamanye abengena kumnyaka omutsha. Abantu abaningi kulawo mazwe babukele ubukhazikhazi obama-fireworks ngesikhathi besemukela umnyaka omutsha. Sebengcwatshiwe abafana ababili abafele emfuleni usemugwe bezama ukuyadinga umsebenzi kwele Botswana. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Sifile Mlilo ohlala eMajamhlophe Ward 9 eBolilima wabona abantwana laba begalula emfuleni lo.
Omunye ngumduduzi, umfana nguDiyoni, intombazana nguFikile. Abantwana bangena emfuleni sasibucwalanyana labo. Bangena emfuleni bahamba isibanganyana silokhu esibhekile. Umfula wawulamanzi amaningi. Kwakumhla ka-26 December. Isikhathi kwakungabo 1 emini. Bangena bahamba bacwila kabili. Bangabi lokubuyela emuva kodwa baba lokuqhubekela phambili. Bahamba bacwila kwaze kwaba ka-4 lokhu bevumbuluka behamba. Beqhubeka ngokuhamba bengathikazi ukuthi bebabuyele emuva. Bathe sebesivuze ukuthi bakhuphuke umfula amanzi abehlula. Bagcina amanzi abaphusha babelokhu behamba sebelandela la amanzi aya khona. Bathe befika okulikhona khona umfula yikho lapho wabathathela khona. Untombazana wamphosela ebhilini wakhona ukubambelela isihlahlakazana usisi waphuma. Kwathi laba obhuti ababili bacwila kwakuba yikho ukuhamba kwabo. La thina esasime khona saqala ngokubona amathenisi akantombazana sazolandela amathenisi amapheya amabili abobhudi. Sasesibona lephepha lesikhwama ubhudi omunye wayesibhabhulile. Ubhudi wayengaphansi kwesikhwama, isikhwama sesikhanya phezulu.
Ye, manje lenzani mama, selikubonile konke lokho?
Sazama ukulandela ukuthi sibone ukuthi into leyana ngumuntu kumbe impahla. Intolana yacwila phansi. Yikho ke sasesikhuphuka sihamba ke siya la abacine sicine ukubabona khona. Sadibana ke lo ntombazana uFikile owaphuma emanzini esephaphatheka egijima elandela umfula ethu sedinga abanye. sebehambe namanzi. Sase simbamba ke usisi lowana ufikile ukuthi sihambe laye ekhaya. Ngabuya laye ekhaya emzini wami koLuka Ncube la esafika samgcina khona. Ngaqalisa ukwazisa uMP uMadala Boy Ndebele. Ngamcela uMadala Boy Ndebele ukuthi ahambe ayeyazisa abazali babo eBhewula emqolo eBhewula emqolweni. Kibuka fikile wasuka waya eBhewula eduze lesikolo seBhewula eDam. Uya yazisa uMduduzi Ndlovu lo Dioni Ncube abazali babo. Ngaqalisa ke ukuxhumana labazali baka Dioni abase South Africa bebedinga ukwazi ukuthi uhambe njani. Ngabayazisa sadinga ke izidumbu zabo saze saya sithola esinye esikamduduzi yise saqala ukusithola. Sazama ke ukwazisa uMP ukuthi sesimbonile. MP wathi kakhithwe samkhipha ke salala khona lapho ke simlindile. Savuka ekuseni sokubuya ipolisi sokudingwa ke lona omunye laye watholakala.
Unkosikazi Sifikile Mlilo isakhamuzi seMatshamhlophe Ward 9 eBulilima ubexoxa leStudio 7 eseBhewula. Ingcwethi kwezamalungelo oluntu zithi inkokheli yakweleZimbabwe kumele ilandele isekelo sombuso welizwe sonke isikhathi ukuze abantu bekhululeke ngemfanelo. Zithi kuningi okubi okwenzakale lo nyaka abafisa ukuba kungenzakali ngomnyaka ka-2024. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Evidlela Ncube okuhlanganiswe i-National Consumer Rights Association lomnumzana Malaki Nkomo okubandla le-ZANU-PF. Uncube usungula lingxoxo.
Into edingakalayo ukuthi kuhlonitshwe i-constitution yeZimbabwe. I-constitution abantu abaningi abayifelayo ngesikhathi sempi, abantu beZimbabwe bayizuza ngendlela ebuhlungu kakhulu. Ilamalungelo-ke abhaliweyo kiyo ukuthi ilungelo lokuthi uqoqe kwezombusazwe, ilungelo lokukhuluma, ilungelo lokwenza lokhu lalokhuyana, kubhaliwe konke lokhuyana. Kuyadingeka-ke ukuthi abasezihlalweni lasemagunyeni okubusa bahloniphe i-constitution, bahloniphe amalungelo abantu. Qakathekile khona lokho, noma yiliphi ilungelo kumele lihlonitshwe ngokugcweleyo. Kanti-ke umthetho usetshenziswe ngendlela leyana engakhethi uhlangothi. Umthetho kumele uthi le yi-citizen yeZimbabwe, yi-national yeZimbabwe, kuwumuntu uyisizalwane seZimbabwe. Ingabi le ndaba, kungabi le ndaba umthetho ukuthi kambe lo ngwayiphi iphathi, ngwayiphi iphathi, kungabi khona labo abaphathwa ngcono ngokuba bevela kwelinye iqembu, abanye baphathwe kabi ngoba bevela kwelinye iqembu njalo. Khona lokhuyana kuqakathekile. Kanti-ke singaziphatha kahle thina ngokwethu, siphathe kahle i-constitution yethu, sihloniphe amalungelo abantu. Kuyenza futhi ukuthi lalaba abafuna ukuzohlanyela izimali ezizadala imisebenzi, ezizadala intuthuko elizweni, beze bekhululekile ngoba babe besazi ukuthi umthetho uyahlonitshwa, lokho kuthiwa i-rule of law. Nxa kungekho khona lokho, kwenza labantu besabe ukuza lezimali eziletha intuthuko.
Baba Nkomo, khonapho-ke kwezelungelo likazulu kuthiwa ibandla leZANU-PF lohulumende bakhahlame zuzulu.
Ngingazi ukuthi lapha ibandla leZANU-PF labe selingena ngaphi, ngoba thina sikhangele ukuthi ngemva kwama-elections kuba lamandla aphiwa amapholisa, kuba lamandla aphiwa i-judiciary, kube lamandla aphiwa i-parliament, okuyikubana olathi njengebandla leZANU-PF sabe singaphansi kwemithetho naleyo ethize. Engikutshoyo lapha yikuthi imithetho njengoba uNcube esitsho ukuthi constitution fanele ilandelwe, ngempelampela kufanele ilandelwe. Kungakhathalekile ukuthi umuntu nge-opposition kumbe ngebandla elibusayo, kodwa ngendlela yokuthi omunye umuntu uzathi ngoba yena eku-opposition abe seqamula umthetho athi angabanjwa ngamapholisa sefake ibandla leZANU-PF. Ibandla leZANU-PF labe lingena ngaphi lapha? Ukhuluma wena ngamapholisa ukuthi uqamule umthetho, usuke lapha uya emthethwandaba. Lugatsha oluzimelele lalo lodwa loluyana, uma ukuthi ulecala ulecala, yibo abathonisayo. Angikhumbuli mina kubizwa iZANU-PF ukuthi izothonisa amacala. Angikhumbuli simiswa thina kuthiwa kona Baba Ncube wena ubuya lapho uthoniswa nguMalaki nguye okugwebayo. Uyakuhamba emgwaqweni uphambanise la uphambanisayo, uthathwe ngamapholisa uhanjiswe la ingathi e-court khona ngale bayedonisisa thina sabe singekho so njengoba sithi ukuthi constitution iyalandelwa so nxa silandela iconstitution abayibo abaqhuba umthetho yibaphi esingathi ba-implementa umthetho yizo lezingathi esikhuluma ngazo kodwa uzabona abantu sebethibilisa izinto sokuthiwa ilungelo labantu alilandele ngenxa ye-ZANU-PF
into eqakathekileyo yukuthi sikunanzelele ukuthi abavotelwayo babe nguhulumende ibabaphiwa amandla okuthi bamise ingatsha zonke zona lezo ubaba uNkomo azikhulumayo nxa ngabe selivotelwe laba sezihlalweni kumele libone ukuthi imithetho andaba isebenza njengalokho iconstitution isitsho libone ukuthi amapholisa asebenza njengalokho iconstitution isitsho lapho kuyabe kungalandelwa kulezikhalazo zabantu abantu besitsho ukuthi amapholisa lapha akasebenzi ngendlela efaneleyo kumele likuhlolisise litsho ukuthi hayi ngemva kokuhlola lokhu silokuqiniso lokhu kuliqiniso kanjalo kodwa iqiniso elikhulu yokuthi abantu bezimbabwe bantu bakithi bakhala ngamalungelo abo kusegcekeni lokho sithe sisiya okhethweni siyakwazi ukuthi amaqembu amanye aphikisayo bekhala ngokuthi wona awavunyelwa ukuthi akhankase ngendlela ekhululekileyo awekho emsakazweni lapha ku-ZTV ku-ZBC radio nanani nanxa iconstitution isithi kumele babe khona zonke lezo zinto ziluphawu olungaluhlanga okuqakathekile ukuthi sikulungise lokhu nxa silungisa mina kangifuni nokuthinta ukuthi iZANU-PF lapha liyani inhlanganiso laphana ngifuna ukukhuluma bengabantu bezimbabwe ukuthi lakusasa nxa ngabe laba basezihlalweni bengasekho ezihlalweni bathole ukuthi into abayitshiye ikhona labo izabasebenzela kahle sebeliqembu eliphikisayo kumbe bengasekho emaqenjini lokho yinto okuqakathekileyo okufanele ukuthi siyinanzelele ukuthi nxa umisa imithetho nengatsha zikahulumende ukusebenza kumele ukwazi ukuthi kusasa uzaba ngomunye ongaselamandla uzaphathwa njani ngaleso sikhathi kumele ukucabange konke khona lokho yingakho kumele ke silungise izinto ngendlela ekuthi zisebenzele abantu bezimbabwe kungakhathalekile iqembu asenzeni sengathi vele kakunamaqembu
kuba khonapho ke inkoko
ya ngiyabonga babancube and wazi wakhuluma kamnandi uyabona ibandla leZANU-PF lomongameli ibabumbile bona inhlanganiso ePolat ehlanganisa ubukhokheli bonke bamamandla athize kuyukubana ukuthi sibonisane ukubana iZimbabwe singayikhokhela kanjani singayibusa kanjani sibonisane njengoba uNcube ekhuluma kanje ngibona ukuthi abantu basalandelela amazwi kamongameli welizwe ukuthi asihlanganeni thina esithi inkokheli zamabandla athize sibonisane ntona babancube ule plani bani
lapha lizwe umnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF Lomnumzana efidlela Ncube okuhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Benjamin Netanyahu wakwele Israel uthi bazalwisana le Hamas baze bayehlule loba kulokukhalakhala kwamanye amazwe esithi kumele impi le imiswe. Okwamanje le-Israel selihlasela endaweni yonke eGaza lidinga iHamas. Sokubulewe abantu abafika inkulungwane ezingamajumi amabili 20,000 eGaza. Ele-Ukraine kubikwa ukuba izolo lihlasele edolobheni leRussia eliseduzane lesabelo seDonetsk. Kulabantu abambalwa abafileyo. Ele-Russia lisanda kuphosela kwele-Ukraine amabhomba edlula 150. Lapho elibulele khona abantu abedlula amajumi amane 41. Yes, sisixolele sizalethulela ezamasiko ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana zihlobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla usiphatheleni mfundisi
salibonani zihlobo zinkosi ezithandekileyo sihlangana ngalolu suku lwanamhlanje sidumisa sibonga isibo sokuphila sisithi ebeneza uNkulunkulu siqhubile sasafika Kulolu suku lwanamhlanje oluyilo usuku lokugcina kwalo umnyaka ka-2023 ke sikhangeleke ilizwi lenkosi esiyakhumbuzana ngalo siphetha lo umnyaka njalo sikhangelele ukuqalisa omtsha. Ilizwi lethu siyalithola kwabaseKorinte besibili sahluko 5 sibale indima yeshumi lesikhombisa lapho okufundeka khona kanye. Kanjalo uma umuntu ekuKristu isidalwa esisha, kokwakuqala kudlulile, beka sekuvela okusha. Ivesi leli lisitshela ukuthi izinto ziyabuya zedlule, kube sekukhangelelwa okutsha. Iminyaka iyabuya yedlule, singene komunye sithi umnyaka omutsha, kodwa ususiyaphela uyabe usungumnyaka omdala, sesikhangele njalo omunye omutsha. Lapha-ke kuthi khona uPawulu ebhalela abaseKorinte, kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esitsha, okokuqala kudlulile ebheke sekuvele okusha. Indaba isekutheni okokuqala esasikucebile mhlawumbe ngenyaka zibandlela yalo nyaka kusiza namhlanje, kumele sivume ukuthi sekwedlule. Kwedlule lezinto eziningi, kwedlule lamathuba amahle, kwedlule ngitsho le micabango esasilayo ekuqaleni komnyaka. Kodwa sekwedlule. Khonapho ekudluleni kwakho lokho osekwedlule, singakhangela ukubana senzeni ngaleso sikhathi. Nxa umnyaka lo ubuqukethe inzondo kuwe, kumele leyo nzondo yedlule. Nxa umnyaka lo ubukuthwalise nzima ngezinto eziningi, ukhangelele ukuthi lobo bunzima lalezo zinto zisale emuva. Inhliziyo zethu kangezi zihlole ukubana kuloko kudala okwedluleyo kungaba khona sibile izinto esingangena lakho sile themba, sile gunya, sizigqaje ngakho. Yebo, kambe kungaba khona, kodwa ngifisa ukuthi ke sikhangele lokho sokudlulileyo okwenza umnyaka lo mhlawumbe kuwe labanye awazi waba umnyaka omuhle. Ukhumbuleni ngabomakhelwane wakho, wenzeleni umphakathi ohlala kuwo, umdumise okungakanani uNkulunkulu ngesipho sempilo leso akade kunike sona. Kawuchaphazanga ubuntu bakho ngendlela ezitshiyeneyo na? Umlomo wakho awuzange ube umlomo okade uthwele izigigaba zamazwi okuzwisa abanye ubuhlungu na? Inhliziyo yakho ibicebani ngalo umnyaka usuphela, abanye bacabange lezinto ezingakhulumekiyo baze bacaka imizimba imbala, baguquka lasebusweni kulokhu esasicabanga ukuthi bayikho khona. Bheka-ke kuthiwa okwakuqala kudlulile, lokhu akwedlule, sikhangele okuzayo. Asikhuleke. Thixo, siyawubongela umnyaka owedluleyo, kawusale ezigigaba zawo, sikhangelele umnyaka okungcweliswa lokubuswa nguwe lo esiyangena kuwo ka-2024. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. Sike sizwe ezabatsha silo Taboka Ncube.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTaboka Ncube. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Shine Ndebele owasungula amabhizimusi achiyeneyo okobulawayo, kodwa yena esebenzela eBilitane asimzweni echasisa.
Ibhizimusi lokuqala engizakhuluma ngalo yimqondisi Enshine Driving School. Sitholakala kuLink Estate ku-office number 8 between 10 and 11 George's Lunde kwaBulawayo. Siyafundisa abachayeli abacha ukuthi babe lama-provisional license. Siphinde sibafundise njalo ukuchayela izimoto ngendlela eqondileyo njalo langendlela ephephileyo ukuthi babe ngabachayeli abezenelisela ukulandela imilayo lemfundiso yonke ngesikhathi sebesemgwaqweni. Abachayeli abazenelisa ukuthi bavikele abantu ezingozini baphinde baziphephise njalo labo ezingozini. Ngizaphinda ngikhulume njalo nge-M&S Healthcare Institute ifundisa omongi esibabiza thina sithi ngama carers kumbe ama nurse aides abonga abantu abesezindlini kungabe kumbe kusezibhedlela. Sile sivumelwano lezibhedlela zikahulumende ezimbili lapho abahamba khona sebesiyayenza ama practicals
ngaphandle kokufundisa abongi laba kulo kunye na elikwenzayo kuleli bhizimusi.
Amanye ama services esiwa offer khona lapho nxa kuyukuthi umuntu elesigulane ekhaya kumbe uyagulelwa usudinga ukuthi uncediswe ngabantu abakufundeleyo. Ngezinye zezinto esiphathisa ngazo siyachaja intengo ephansi, sikhiphe thina umongikazi kumbe sikhiphe ama carers ethu ukuthi abuye emakhaya azokhangela isigulane sakho, bamgcine umuntu ogulayo ngendlela efanelekileyo langendlela ezayenza ukuthi enelise ukuthi sile njalo masinyane.
Sizwa njalo ukuthi lilolunye uhlangothi njalo oluphathisa abantu, lusebenza njalo lolu hlangothi?
I-Good News for Life Trust leyi i-organization eyi-charity asitholi nzuzo kuyo, ayisiyo ye-profit. Organization leyi yasungulwa ngo-2017 ile njongo yokuthi incedise abantu abaphatheke nge-cancer, iphinde njalo yenelise ukuthi ingene emaphandleni ikhankasa ifundisa abantu ngezifundo ze-cancer lokuthi kuqakatheke kangakanani ukuthi bahlolwe kusesemasinyane, baphinde njalo bathole ukuncediseka kusesemasinyane umkhuhlane lo ungakamemetheki. Sike sasebenza le-National AIDS Council, sasebenza Women's Affairs, saphinda sasebenza le Ministry of Health ngokukhankasa sifundisa abantu ngalo mkhuhlane we-cancer lokuthi yikwini okumele ukuthi bakwenze kusesemasinyane.
Sikhangela imbali yakho, wakhula uvele ulephupho lokusungula amabhizimusi, kwenza njani laphana, kuyini okwenza ukuthi uqalise ibhizimusi?
Ekukhuleni kwami ukukhuluma iqiniso angizange ngazibona ngisiba ngusomabhizimusi, ngoba ngangifundiswe ngendlela yokuthi kumele ngikhule, ngifunde, ngithole umsebenzi, ngisebenze. Themba uNkulunkulu, kukho konke ongabe ufisa ukukwenza ungakunikela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyayenza ukuthi kwenzeke. Lokufunda ngezamabhizimusi kuqakathekile njalo kubalulekile ukuthi wazi okwenzakalayo, ngoba izinto lezi ziyala zitshintsha.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo nkosikazi Shine Ndebele owasungula amabhizimusi achiyeneyo kobulawayo esebenzela kweleBilitane. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngudaba kaNcube.
Siyabonga Daboka sokwisikhathi sabalaleli.
Sanibonani maZimbabwe namahle, ninjani nonke sihlobo zami. Ngingajabula wonke umuntu ongayephilile kusukela kwababusayo lama opposition wonke nje umuntu okhona nabantu nabahlali bakithi eZimbabwe. Engathi umuntu uNkulunkulu engathela umusa phezulu kwethu sonke. Sihleli simamela izindaba zimnandi ezimbi zinhle, kodwa liyazithumela lina ngobunjalo bazo. Siyabonga, sibongela kubasakazi, sibonga ubuntu benu, sibonga ukuzikhandla kwenu nokusebenza kwenu. Ngithi kuba abantu bakithi eMathebelelendi bakithi ngiyazwa abaningi sibhizi siyakhonkothana, kodwa sikhonkothana nje kungalanto esingabe nayo. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu esihawukele sibe nyandanye. Okokuthi sithi lwana lishona, lwana yini, lwana kunjani, into esiyikhalela eZimbabwe, sikhalela ukuthi iZimbabwe ibe yiZimbabwe leyana eyayiyibreadwinner e-Afrika. Sithole abantu abakhokhela ngendlela efanele, ilizwe lingalahlekelwa yidirection. loko kuningi okuthona kuthwa lapha lapha lokhu mina ngokubona kwami njengabo baba umnankagwa ngako ukuthi babelozwelo labantu babo belozwelo lamaZimbabwe njengokuba nje engumngani leBotswana kafunda isibonelo ngeBotswana ukuthi kuphilwa njani abaTswana bayaphaselana bafana labantu abadlala ibholo bayaphaselana akutsho kokuthi yiliphi into ungayigodli ngekhwapha othi kangifuna ukuthi iwe akuyakho iZimbabwe iye phambili. Mina kangitsho ukuthi ngisapota liphi iqembu.
Studio 7 ngibingelele abasakazi bakithi, ngibingelele labo bonke abalaleli. Igama lami ngumandla wakwasigayimithi, mfokasigayimithi elukala. Ngingena eminyakeni omutsha, ngibingelele abazali bami ekhaya, u-Elmon Ndlovu, umama uSiphathisiwe uMandebele. Ngibingelele abantu bami, uSibongi Musa Ndlovu, uBheki Umuzi Ndlovu. Ngibingelele nabanabami bonke, uSibanesihle Ndlovu, nabo bonke kusehla kusiya ngokuya ngokuya. Ngisithi bengene kahle eminyakeni omutsha noma kunzima. Noma kunzima lathi silekile ukufika emakhaya, kodwa siyabakhumbula kakhulu, siyabakhumbula, silekile ekhaya ngenxa yezimali, isimo somnothe asimanga kahle. Ngiyabonga Studio 7.
Ngiyabingelela isizwe sonke lobingelelayo maklini, isizwe sala phansi khona lelubhane komthwakazi. Ngabe lapho elikhona lisaphephile na? Sizwe sakithi, lifisela umnyaka omusha ukuthi singenele u-2024 sonke siphephile, sibe safe. Nabahambile bayakhona le emakhaya nabanye abasemazweni, ngathi ningawudla kahle ukhisi unyiwe wena umnyaka omusha, niwungene kahle lapho elikhona. Lizinanzele lapho elikhona, noma liphuza, limake sure ukuthi liphuzile endaweni esefu. Selidinga bafethu eminyakeni ozayo 2024 ukuthi sibe nani futhi. Siyabonga.
Ngingunomthandazo Nkomazana, ngiseMumbai e-India. Ngifisela izizalwane zeZimbabwe umnyaka omutsha, umnyaka ophephileyo, umnyaka onempumelelo. Ngithanda ukubingelela imuli yami esethinde Bhinga, uMrs Nkomazana nabazukulu bakhe bonke. Ngithanda ukufisela njalo intsha yaseZimbabwe umnyaka onempumelelo, umnyaka omutsha. Happy, happy, prosperous New Year.
Yes, siyabakhulu-ke, sike sizwe ezomculo.
Sanibonani, sanibonani sizwe sakithi, sizwe simnyama. Ngiyabingelela obingelelayo umthokozisi, igama lokuzalwa isibongo uDube, ngizalwa eTsholotsho endaweni yakoNgqoya, kula engazalelwa khona ngakhulela khona. Ngithi angibonge leli thuba engilitholayo kuStudio 7, bese ngibonga nani enilalele njengamanje. Enjini engizibiza kulo ngomkhando ozikhandayo, ngibuye futhi ngicule futhi kwelinye iqembu la engizibiza khona, ngithwasela komthwakazi, kusho ukuthi nginamaqembu awu-2. Ngiqale ukucula ngonyaka ka-2021 la engafika khona i-single track ethi kancane kancane, then ngonyaka odlule, then ngonyaka ka-2021 ngeza i-album ethi Isizwe Sakomthwakazi. Ngonyaka olandelayo ngeza i-albhamu ethi Inyamazane Ezacile. Ngabuya i-albhamu le eya this year ethi Bazali Bami. Kuthema sokuya ko-Okthoba kanje ngakhipha i-albhamu la engangithi khona, engangiyibiza ngethwasa lakomthwakazi, isihloko sasithi Ngowethu Umthwakazi. So nazo ingoma ngiyimixile, eyinye kushoti ezinye ziku-albhamu, elinye ezinye zikwelinye i-albhamu, okuwama-albhamu wa this year wonke. Engicela isapoti sizwe sakithi, ngiyafisa ukwenza umsebenzi omuhle kunalokho. So engicela ukini support bese ngithi mina ngiyatholakala ku WhatsApp.
Yes, siyabonga kakhulu ke jagele ekhaya, uyatholakala ku WhatsApp lenkundleni ezijeneyo. Singakagqibi uhlelo lwethu wotisibone bezigokela namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula eZimbabwe ngomnyaka ozayo. Umongameli Felix Tshisekedi wakwele DRC nguyonqobe kukhetho olusanda kugqitshwa. Siqhubekele lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalisa umthembo osithembayo. UKips Dube lilale.